kuthiwa yena wasebenzisa isikhundla sakhe njengomphathi ntambo kahulumende ukuthi okungekho emthethweni ukuthi odelish ngwaya abe drugs international badle imali kahulumende ngendlela ezingacacanga ezingekho emthethweni yilicala abamnike lona.
Abantu bona nxa uxoxa labo emgwaqweni lapha bathini ngodaba lolu, lungalutshengisa na ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqinisile ukuthi ufuna ukulwisana lenkohlakalo, i-corruption?
Abantu eHarare lasezitaladeni lapho ehlangana lawo eZimbabwe yonke bathi hayi lokhu nje yikusibabamba amehlo okwenziwayo, ngoba ungakhangela lecala lakhona abamnike lona yena lilula kakhulu ukuthi eliyale nxa engaba la magqwetha akhaliphileyo, ngoba aliphumise egcekeni ukuthi yikuphi yena akwenzayo, ngoba ungakhangela eZimbabwe nxa izinto zokuthenga kukahulumende kumele zithengwe yi-procurement regulatory authority of Zimbabwe. Njalo icala likadelisi ingakhangeliswa kahle kahle yabona ukuthi unkosikazi kapresident Mnangagwa u-Oxley Mnangagwa laye uphakathi kwendaba yakhona kanye lomntwana wakhe uCollins Mnangagwa. So abantu bathi hayi lokhu kusibamba amehlo nje, ngoba yinto ethe iphuma laphana yayangisa kakhulu upresident Mnangagwa. Njalo so abantu bathi sezama ukuthi ebebamba abantu amehlo ukuthi abantu bengabe lokho bekhonona ukuthi hathi ngendlela le ekhona ngenxa ye-COVID sikhangele njalo ukuthi ezomnotho ziloko zisiwa, imali yeZimbabwe ayisathengi, abasebenzi bakahulumende ikakhulu abasebenza kwezempila kahle omongi labo dokotela bakuma strike. So konke lokhu sokusuthwa hayi ufuna ukusibamba nje ukuthi ungani uyalwisa indaba ye-corruption, kodwa yena engelakho isineke, ngoba yena njengomongameli abe phakathi kwawo lokho kuyabe kusenzakala.